Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlazi 2024 uGesdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izalukazi sinje asidlilutho sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Abantu abaningi ematoweni North bathi kabanakudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka.
Abantu bazamkhumbula kakhulu uKenneth ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabona ngabantu abaseduzane.
Bakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi olodumo uKenneth Ziba. Lika phansi iqembu leDimbare Dynamos elinqotshwe ngeleHighlanders FBF namhlanje. Sanethulela izabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Abakumkankaso we-Blue Movement bathi umhlangano bekumele bewuqhube eGweru uvinjwe ngamapolisa alobe incwadi yesithi kabacelanga kahle ukwenza umhlangano lo. Incwadi elotshwe ngumkhokheli wamapolisa enkabazwe uSenior Assistant Commissioner Tafosa Kumbo ithi le ndawo kade befuna ukuqhuba khona umhlangano lo bekungafenelanga kube le mihlangano enje. Kodwa abakumkankaso we-Blue Movement bathi abakusatshwa elizweni ikuthi sebezibambe esidukwini kwezombusazwe. Umkakaso lo ngokulungisela uMnumzana Nelson Jamisa ukelelwe ukuba uzabumba ibandla elitsha kulandela ukuthiya kwakhe ibandla le-CCC athi seliphethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Lendala esabekayo ematweleni North zenkabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla okunikwa ngukhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Namhla sixoxa lezakhamizi elupani esabelweni sematweleni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumalisayo, sile ndlala engathambanga. Lapha utyani sokuthile kwathi qhu, inkomo ziyakufa, amanzi akusela amanzi emfuleni. Lathi sinje sizanatha ngaphi siza kufa. Abantwana kabasahamba ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungazuyihambise ngale uyeyithengisa isiyidola 50. Sizalukazi sinje asidlilutho sivuka sinquma lemthunzi kuze kutshona ilanga singadlilutho sitheka amanzi kuphela.
Zinengi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezinentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi esinathi Ncube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shu uNkulunkulu ngawo yangenela azibonakalise nje umhlabakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa, sibotshela mhlawumbi izikwelede ezinye ezazinye zikahulumende zingaso zethu. Kuthiwe sesile zikwelede esikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima kuseyabamba oSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni. Lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele baba bengasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi 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 zikhwelile kumahalisayo. Siyafa sibili, asikhuleke namakhuleka sincenga inkosi.
Siyakhala esinye njalo isakhamuzi eKwarayi uMnumzana Jombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 yindlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka yaka-1947 lapho sezwa khona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengale eyalonyaka. ngoba sikhuluma nje kusese nje kathesi inyaka March esikiyo kodwa indlela osokungani kome ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwane wedluleyo kuna ungaya endaweni ezimifula komila kuselamanzi ngisho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona kume kulugwadulo.
Umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahamba ezikolo ngenxa yendlala.
Ungakhangela izifuyo lazo kukhwamalele sezisenza ukukhotha inhlabathi inkomo ziyabhoda ziyele lale akusela nto enhle vele lapha okokuthi kusiyafika kuboJuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo hayi kuyabe kungasayenzi. Ubusukhangela le ntengo. Intengo yazo izifuyo iwe kakhulu 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 ngoba kathesi market inxa usizwa ebantwini abavela kubobulawayo bathi inyama iningi vela kwezizigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease osokusenza ukuthi kweminye imhlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba ngobuningi ngendlala le khona kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market. So hayi indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima. Sikhangelela ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethole ukuthi bethenga impupho. Impupho isatholakala nje ezitolo. Kodwa kukhangelela ukuthi abantu vele behle bepackage bebudget ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile. Ikakhulu kunje ngesikafu senkomo lakho kuyadingakala. Ezikolo akumangalisi ama dropouts azaba manengi kakhulu ngendlala le sikhuluma kunje kulemzamo yokuthi abadala benza ama payment plans laba abakhokhela izikolo ama SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadalwe kodwa ke kube sekusiba yinkingi ukuthi ziyabhadalwa kanjani ngapho abantu bese simene esinje sendlala. Isimo sangkhona kasimanga kuhle sibili. Sibe sesisiya endabeni zamadona. Amadona akatholakala kanceda abantu la sithi ngama NGOs la azimele wodwa. Kodwa nje kulezi insuku kulohlelo lukhona iloba lwathatha abantu kodwa luthethe inambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende lolosesha lolufike. Ebesikhangelela ukuthi ngakuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe njengobuningi ukwenzela ukuthi imphefumulo yabantu isizakale ngoba hayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ngani hayi asondlala yimpi sibili wokuthi hayi asikwazi ukuthi sizayiphetha simi ngapi.
Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lophede isabelo seMatoyen North umnumzana Richard Moyo obengaphenduli omakale kukwini. Ukuzulakala kwezulu kweleZimbabwe kubangelwa isikhudumezi se-El Nino esihlasele umhlaba wonke jikelele. Bakhala bantu ngokubhubha kwasomabhizimusi obelodumo uChemist Siziba. USiziba wazakala ngokuba ngabokuqala abasungula inhlelo eziningi zabosomabhizimusi abathuthukayo kweleZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lo mnumzana Bekuthemba Mhlanga wahlala loSiziba eHarare.
USiziba lapha abaningi bemazi njengokuthi ngubootcamp nosasibiza njengokuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye abantu abasungula into lezi digitization in the 90s lapha bekhokhelwa umqabo uJoshua Mbuku. Yena labantu abanjengabo Strive Masiwa labantu abanjengabo Nigel Chanakira labantu abanjengokamshinda yabantu babephambisa ukugasa into ze-indigenization kungakangeni amasela lawa athezengena kusiya phambili kwathi kusuka lapho abantu kanti bakhumbula ukuthi kusiya kufika into le kwamaselula yama-mobile phone nguye owayephambili eyisebenza indaba naleyi bantu lonbrals wonke layo ngumanjinela uStrive Masiwa.
Ye kodwa ubone ngazani pho akweza kwakhanya sibili kungabe kuyini ngokukhanya ngazi into ezivula kakhulu
kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona phana kufakwa ama-cable amafoni kuqalisa sile expansion yama-land line eZimbabwe. Ikhampani ka-Chemist yayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kusenza zonke izinto lezi Noko nasithi siyakhanyela nje ilokhu zena into yemobile engingayikhuluma nguye wayephambi. But kakhulukhulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behambisa imisebenzi kumbe siyafunda. Abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni. Yikho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngupresident. Nxa kuyinto ekhona yokuthi uchemist unika kuba kubulawa isisinda kakhulu eHarare ngoba wayengumuntu wakobulawa ohlonitshwayo, ohlonitshwa ngabama-church, ehlonitshwa ngezombangazwe, ehlonitshwa kwezamabhizinisi. Yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli.
Yebo, kuthe khonapho segula sokule nto ezinjalo kungani konke konke asakubambanga kambe kungakwahamba njani okungani kuhamba kona?
Ye, kuthi kuthi ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi iminyaka edlule lapho kube watshaya istroke khathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys. Yikho nje khona okungathi hayi kucineni kumkhuleli. Ayi bengalisekhule asine minyaka eyi-77 kodwa asingathi ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi-ke kwaba le stroke lokuthi ama-kidney akhe besisala yikho kunjani okusuke kwamkhulela le izolo.
Singathi abantu bazamkhumbula ngayo.
Abantu bazamkhumbula kakhulu uKennis ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary, umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane. Wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni, especially lawa waye-injiniyari. Wayelombono uKennis ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi. Yikho kakhulu abantu abazamkhumbulayo. Lokunye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisi ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule bizo elalifuna ukuthi liyefikiswa kuzapho ngasese kwakudinga khona phana uchemist eHarare ukuthi elifikise. Nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzapho kwakudinga nobootcamp ukuthi njani elifikise. It was an important back channel for inkulumo ezinjalo.
Lo ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga odabuka kwele Zimbabwe ohlala eLondon ubexoxa le Studio 7 eseLondon kwele Bhritane. Siyangena kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemindika lilungisela ukuba lendawo enkulu elwandle yokuthwala ukudla okuphoselwa abantu eGaza Strip abahlaselwa ngamandla ngele Israel. Abantwana abafika amakhulu amathathu 300 sebethunjwe ngamalecaja eKuriga kwele Nigeria. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu. Sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama Muntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuba siyahlangana kuhlelo lethu lokufundisana njalo lokulalela ubala kwelizwi leNkosi.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna siqhubeke sikhangele lolu daba lokupha lokunikela. UPaul uyakhuluma kwabaseKorinta besibili chapter ka 8 uthi yena asibaleni bazalwane sithanda ukuba lazi ngomusa uNkulunkulu awunika amabandla aseMacedonia ekulingweni kwawo okuzima kakhulu lokuthokoza kwawo okukhulu kanye lobuyanga bawo bokugcina ugcwele ukuphana okumangalisayo ngoba niyafakaza ukuba anikela okuningi njengaye engakwanelisa kanye lokudlula amandla awo. Bona ngokwabo basincenga ngokuphangisa ukuba babe lethuba lokuhlanganela lokhu kusebenzela abantu benkosi. Kabayenzanga njengesasikulindele kodwa bazinikela enkosini kuqala muva bazinikela kithi kuvumelana lentando kaNkulunkulu. Ngakho ke ngiyafuna sinanzele lapho ukuthi okokuqala la mabandla seMacedonia uPaul yakhuluma ngokuba babengene phakathi kobunzima obukhulu kakhulu obayenza ukuba bagcine sebengabayanga. Kutsho ukuthi laba babebusa babahlukuluza bebahlukuluzela ukuba bathiye ivangeli, njalo kwaba nzima kakhulu kibo ukuba abaningi babo balahlekelwa yinotho, balahlekelwa yikho konke ababelakho ngenxa yokuthi bayala ukuba bayale uJesu, bamphike, baphike ubukholo babo lenkolo yabo kuJesu. Bachithekelwa zinotho zabo, bavinjezelwa ngalabo ababebusa, babenza ukuba bagcine besiba ngabayanga. Manje kuyamangalisa ukuthi nxa singakhangela thina ngalesi sikhathi, balutshwana abantu abangamela ukholo lwabo ngale ndlela. Ngakho ke ngasoniso sikhathi bephakathi kokuhlukuluzwa kanjalo, njalo sebelahlekelwe yinotho yabo bengasebengabayanga, waqhamuka ukuba kulodingo ukuba abanye abazalwane base befikelwe indlala, kwasokukhona ukuswela okwakukhona, kwakungene indlala enkulu kakhulu elizweni lasePalestine. Ngakho ke labazalwane bathe bekuzwa lokhu bekuzwa ngabo Paul, basebehlanganisa konke ababelapho. UPaul wayecabanga ukuthi aboyokhipha nje okuncane njengabantu ababephakathi kokuhlukuluzwa njalo belahlekelwe yinotho yabo, kodwa wamangala ukuba wafakaza njalo ukuba bakhipha isipho esikhulu kakhulu esasedlula lokho ababengakukwanisa, kutsho ukuthi bazinikela ngakho konke. Siyananzela lapho izifundo ezithize engifuna sizibambe ukuba okokuqala, kabazange banikele ngenxa yokuthi babelayo leyo mali kumbe babele mfuyo, babengalali ukuthi basebelahlekelwe izinto zabo zonke. Kodwa abafulandeli bakaJesu laba esingathi thina amaKristu ngaleso sikhathi aseMacedonia, sihlangana labo bekhipha yonke into ababelayo bencedisa abanye abazalwane. Siyabona ukuthi ukunikela lokupha kuyabe kuvela enhliziyweni, kodwa njalo-ke uNkulunkulu uyafisa ukuba lapho kulezidingo khona kumele siphakameni njengabazalwane siyencedisa. Singancedisi ngoba sithi lakho lathi, kodwa sincedisa ngokuthi siqale uthando lukaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi kwakule ndlala lo nyaka ilizwe lakithi akunanga zulu lapha eZimbabwe, abantu abaningi bazaswela. Siyananzelela njalo ukuthi okuhlanyeliwe okuningi sokubunile emasimini lapha, okuningi sokonakele, kuyatshisa ilanga, abantu abaningi sikhangele indlala. Ngakho lo nyaka silala ithuba njengebandla laseMacedonia ukuba phakathi kobuyanga bethu sikhiphe sinike sincedise abanye abaswelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyabonga ngegama likaJesu, khulumisana lathi ukuze sibe ngabantu abaphayo abakhangela indlala, bazothola ukusizwa, bazothola uncedo. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniswanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkumo. Sike sizwe ezabatsha.
Siya namukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abesifazane ngalinyanga sithakazelela omama. Sixoxa nonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalandaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine, oluyilo oluphathisa abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo lubasiza ukuthi bathole imisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli, ngabona ukuthi kakhulukazi abasakhulayo babesenhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizimisini abo, ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo yikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo, abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani, bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo lapha. Gijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangene lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwabalo ukungayamukelwa ngamanye ama abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ah, ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngibika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami entiseli izindaba kwakungelula. Even la kathesi akukho lula. But ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhlizweni yakho.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalandaba lubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine ngesikhathi sithakazelela inyanga yabesifazane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngoTabo Kancube.
Yabona kulo dabuka ncube ungathumela kusasa jahle ekhaya. Wezemindalo intatheli izindaba yethu uJoseph Ntani nje usathulela impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu lendaza linqobele iDynamos ngethuka 1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Iqembu lendaza lihlohlelwe nguMelikhaya Ncube kanye loArchford Fire, kuthi eleDynamos lona lihlohlelwe nguAlexander Mandinyenya. Ngasesakuva iqembu leManyika Diamonds litshaywe nge-3-2 ngeleSimbabwe, kuthi ngasemalahleni iqembu leWange linqobele yada nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji usathulela njalo ingxoxo ayiqhube lomqeqeshi womdlalo wenguqu uGift Gedonkala lonyaka osefikise iminyaka engamashumi amathathu 30 umqeqeshi wasakhulayo koBulawayo.
Nkala uqale ukuqeqetsha umdlalo wenguqu ngomnyaka 1994 leminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 22. Ubeqeqetsha iqembu labatsha le-East Rovers ephumula East
94 lapho ngangikhotha the likes of Umthandazo Ndabambi, uMara Fortune Mkethiwa, the likes kwanisa ukuthi siyengena uPeter Ndlovu Finals lapho esandliwa khona i-team yemdare uChimalanga. Semiye sangena ku-Castle League Cup under 17 semi-finalists. But khona ngo-2000 sangena ku-under 14 Champions Trophy. Wakulabo Rio Peter Moyo and the likes. Ngawuze ngikhochisa i-senior team ngo-2001.
Ngomnyaka ka-2000 uNkala ukhethwe ukuba ngomunye wabaqeqetshi beqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela idolobho lakoBulawayo.
Umuntu wasenza sakhocha leso squad ngoba lapho kwakulokufunakala ukuthi ukhoche ama-old boys esasilawo-5n. So uBhabha ngiwa-introduce ukuthi no thina ngathi silabafana bethu abancane lapha, the likes of uGeto Charlie, abangakwanisa ukuthi bifike over ekhoche i-province yakoBulawayo lapha. Then yikho kungena kwethu lapha sakhocha sayowina leyana i-tournament leyana. Then sasilabo Thomas Mkethiwa, sathi labo guide kodwa ipoiso eziningi ezakuthanda sizidlala kwa-Islanders.
Unkala uthiwa Alibaba Dube ngomunye wabaqeqetshi abadlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe emsebenzini wokuqeqetsha.
Obaba basincedisa kakhulu loba nje ibe ngasangazani nakusakhangelwa kwamkakho ngoba ibabasenza abantu sakuphusha sakwanisa lati kukhotsha lapha lalaphaya. Lelise of ubaba wawitho uwillard Khumalo kanye lo mdala umdala wayesincedisa ngoba sake sikwazi ukukhotsha lati ku-East Rovers. Ukipson Ngomela bene ngathi nguye wasenza thina abafana abancane sisadlala ibhola sakwanisa ukudlala kubo division 2 because sasingama under 17 nguye umuntu wasipromota ku-East Rovers ukuze sidlale ku-senior.
Unkala uqale ukuqeqetsha lokho esadlala njalo ube kuhlanganisa lokhu kwaze kwafika umnyaka ka-2001 lapho athathwa khona liqembu lenjube Sundowns.
I only played for months in Juve Sundowns because abadala bethu East Rovers ben Juve Sundowns bawungazani yakuzwanana. That was 2001. Ngakusena siyambuyela back ku East Rovers ngoba abadala babengahlangani kuhle ngenkulumo. Hatshi abadala be Sundowns, abadala be East Rovers yibo bawungazani akubahambeli kuhle. Wesi le team yayingazani ngomnyaka wangkhona yayingadlali kuhle. So ngasifuna ukuthi ama senior players wonke kanjani abuyele eteamini. But bagcina sokusenza ukuthi mina i-career yami ihliphelele khonapho.
Unkala ofikisa iminyaka engamashumi amahlanu lambili yokuzalwa lonyaka uthi sesiside isikhathi engumqeqetshi kodwa ubona ngani izithukuthuku zakhe ziphelela eboyeni njengenja.
30 years ngikhotsha ibhora leli but angazi ngithole isendiyalo ibhora langikhona lela otherwise lidlami nesikhwameni but nje njengabantu nje asebavela baloywa ngalo ibhora langikhona ukuthi uxexebe kokulokhu inzima sesiphotha sisethembeni okokuthi one day maybe kuzaba lalokhu lalokhuya but libhora silithandayo akuvumi ukuthi sikuchiye but sokuza sinike i-frustration ukuthi sichiyane naso because ama-big teams la asithathela asinike lutho ayathatha abantwana laba esibaqeqeshayo lapha at the end of the day we are getting nothing.
Ngemva kokuchiya iqembu le-East Rovers ngo-2010 unkala ubumbe lakhe iqembu ele-Toronto njalo ulikhokhele laze ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ngo-2017 khathesi selidlala kusigaba se-Bulawayo Province Division 2. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Salubonani mlaleli labasakazi. Ibizo lami nguFaith Makhubile Mpofu, ngizalwa kwenzelele, ngihlala eNkayi eTokwe, igama lomsebenzi stage name, ngazakala ngu-Man of Faith, ngihlabela i-gospel music, ama-genres ehlukeneyo, athi traditional, worship, reggae, njalo ngihlabelela ngezindimi ezehlukeneyo ezigoqela isiNdebele, isiShona, isiKhiwa, isiTonga, isiNyanja lezinye nje ezehlukeneyo ezizatholakala kulabo abazalalela izingoma zami. Ukuhlabela ngisasa ku-Sunday School e-Church kodwa ke ukurekhoda ngiqale ngomnyaka ka-2017 senginama-albhamu amane i-albhamu yami yesihlanu siseduze layo ukuphela ukusetshenzwa ngichukana layo ngiku-Rock Up Studios lo-producer wami u-Nash abafisa ukuxhumana lami lingafona ku 0713 583 538. Ngizaphinda njalo 0713 583 538. Labo abaku WhatsApp abangafuna ukuxhumana lami ku WhatsApp ngizangithola uMan of Faith ku 0713 583 537. Ngiphinde njalo 0713 583 537. Ngiyabonga usekelo lwenu, ngiyabonga ukuxhaswa yini inkosi ilenzele kahle Studio 7 nomuhle. Amen. I'm ready to go.
Siyalibonga kakhulu isihlakala kwethu. Sakuzwele. Singagqiba uhlelo lwamhlanje. Wathi sikhangele ebesilazo lwamhlanje. Abantu abaningi emathoweni North bathi kabala kudla ngenxa yendlala enkulu lonyaka. Bayakhala abantu ngokubhubha kukasomabhizimusi ubelodumo uKemesi Siziba. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalesemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.